Imisebenzi isahluko samachumi amabili. Sesiphelile isiyaluyalu. UPawuli wabiza abafundi esebakhuthazile wabavalelisa. Wasuka waya eMakedonia. Esedabule lezo ndawo ebakhuthaza kakhulu, wafika elizweni lamaGriki wahlala khona inyanga ezintathu. AbaJuda asebenze icebo ngaye eseza kusuka ngomkolo ukuya eSiriya. Wazimisela ukubuyela emuva adabule eMakedonia. Waphelekezelwa ngusopateri waseBheriya indodana kaPhiru, labaseThesalonika uAristako loSekhundu, loGayu waseDebe, loTimothi, labaseAsiya uThikhikho loTrofimo. Laba bahamba ngaphambi kwethu basilindela eTrowasi. Kodwa sasuka ngomkolo eFilipi emva kwensuku zesinkwa esingelamvubelo. Safika eTrowasi emva kwensuku ezinhlanu, sahlala khona insuku eziyisikhombisa. Wathi ngosuku lokuqala lweviki, sesivuthene ukuba sihlephule isinkwa, uPawuli wakhuluma labo eqonde ukuhamba kusasa, welula inkulumo yakhe kwaze kwaba phakathi kobusuku. Wakukhona izibane eziningi endlini ephezulu esasibuthenekiyo. Wakuhlezi ngasewindini insizwa ethiwa nguYuthiku, eyajunywa yibuthongo obukhulu. UPawuli esekhulume isikhathi eside isiyahlulwe yobuthongo, yawela phansi isuka esitezi sesithathu, yadojwa isifile. Kodwa uPawuli wehla waziphosela phezu kwayo, wayesingatha wathi,
"Lingakhathazeki, ngoba umphefumulo wayo usekhona kiyo."
Esenyukile uPawuli wahlephula isinkwa, wadla waxoxa labo isikhathi eside, wasehamba. Base bemthatha umfana esilile, bathokoza kakhulu. Thina sahamba ngaphambili ukuya emkolweni. Sasuka ngomkolo saya eAsosi siqonde ukumkhwelisa uPawuli lapho, ngoba wayemisile ngokunjalo. Yena ebeza kuhamba ngenyawo, esehlangene lathi eAsosi, samkhwelisa, safika eMithilene. Sasuka lapho ngomkolo kusasa safika maqondana leKhiyosi, langomhlomunye sasondela eSamosi. Ngosuku olulandelayo safika eMiletu, ngoba uPawuli wayezimisele ukuyiceza iEfesu ukuze angalibali eAsiya. Wayephanga ukuba abe seJerusalema uba kungenzeka ngosuku lwePentecoste. EseMiletu wathumela eEfesu, wabiza abadala bebandla. Wathi sebefikile kuye, wathi kubo,
"Liyazi lina ukuba kusukela osukwini lokuqala lokufika kwami eAsiya, ukuthi ngangihlezi njani isikhathi sonke phakathi kwenu, ngakhonza inkosi ngakho konke ngokuthobeka langezinyembezi langokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda, lokuthi kangigodlanga lutho olusizayo kini, ngalifundisa phambi kwabantu lakuzo izindlu ngezindlu, ngifakaza kubaJuda nakumaGriki ukuphendukela kuNkulunkulu nokukholwa inkosi yethu uJesu Kristu. Khathesi khangelani, ngenyukela eJerusalema ngiqhutshwa ngumoya, ngingakwazi okuza ngehlela lapho. Kuphela umoya ongcwele uyangifakazela emizini yonke ukuthi ukubotshwa lokuhlupheka kungilindele. Kodwa ukusila kwami angikutshayi into enkulu leligugu kimi, kuphela ukuba ngiphelelise uhambo lwami lenkonzo engayamukela enkosini uJesu eyokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Khathesi ngiyazi ukuthi kalisayi kububona ubuso bami lina lonke engihamba phakathi kwenu. Ngitshumayela umbuso. Ngakho-ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ukuthi ngimhlophe kulo igazi labantu bonke, ngoba kangiyekelanga ukulitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Ziqapheleni lina lawo wonke umhlambi alibeke kuwo uMoya oNgcwele ukuba libe ngababonisi bokwalusa ibandla lenkosi ezizuzele lona ngegazi layo. Ngiyazi ukuthi emva kokuhamba kwami kuza kungena impisi eziphangayo phakathi kwenu zingawuhawukeli umhlambi. Laphakathi kwenu kuza kuvela amadoda akhuluma izinto eziduhisayo ukuze ahuge abafundi ukuba bawalandele. Ngakho lindani, likhumbule ukuthi okweminyaka emithathu ebusuku lemini kangiyekelanga ukululeka lonke ngenyembezi. Ngakho-ke sengilinikeza kuNkulunkulu laselizwini lomusa wakhe elilamandla okulakha lokulabela ilifa phakathi kwabo bonke abamahlukaniselweyo. Kangihawukelanga isiliva legolide lezembatho zamuntu. Lina uqobo lwenu liyazi ukuthi lezi zandla zasebenzela inswelo zami lezalabo ababelami. Kukho konke ngilitshengisile ukuthi kumele ukuba sisize ababuthakathaka ngokusebenza okunjalo. Sikhumbule amazwi enkosi uJesu ukuthi yena wathi, ubusisekile ukupha kulokwamukela.
Esechilo lokhu waguqa phansi labo bonke wakhuleka. Bakhala bonke bamgona uPawulu bamanga belosizi kakhulu ngelizwi alichoyo elokuthi abasayikubona ubuso bakhe futhi. Bamphelekezela baya laye emkolweni.